eNdebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku 5 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
isikhalo zethu esikhangela nazo iholo nakhangela iholo lethu selikukudeke kakhulu nakhangela izidingo ezifunakalayo umuntu olemigudu iholo lethu lingenelisa ukuthenga ingxenye yalezo zidingo.
Ababalisi bamanyene labamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa umsebenzi wabo olweWorld Teachers Day bekhala ngobunzima ababhekane labo.
Umuzi kaAmen ubungumuzi wabantu, ube ngumuntu othanda umbuthano, angahlalahlala ezibone sedinga abantu, selungisa ukudla, selungiseni abantu bahambe khona phansi.
Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo u-Alderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namhlanje emathuneni awe-Lady Stanley asedolobheni leli. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezimbili 2.1 million amajekiseni womabili awe-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ababalisi beZimbabwe bamanyane labamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa umsebenzi wabo olweWorld Teachers Day ngesikhathi bekhala ngokuthi uhulumende kazihluphi ukulungisisa inhlupho ababhekane lazo. Intathelizindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokho kuphuma embikweni abenhlanganiso yababalisi abafundisa emaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abawethule ukunanza ilanga lalamhla ele-World Teachers Day. Isikhulumeli se-RTOS umnumzana Themba Kuyemoyo ulandisa kabanzi ngenhlupho ababhekane lazo.
Isikhalo zethu esikhangela nazo iholo nakhangela iholo lethu selikukudeke kakhulu nakhangela izidingo ezifunakalayo umuntu olemigudu iholo lethu lingenelisa ukuthenga
umoya uthi ababalisi abafundisa emaphandleni babhekane lenhlupho eziphindiweyo nxa uqathaniswa labasebenzela emadolobheni.
Sibona kuyikudlalela phezu kwesithunzi sokumali ukuthi umbalisi ahlale endlini yotshani ukuthi nxa izukulisima kuyafana lokuthi uphandle.
Okugcizelelwe ngumnumzana Efi Dlela Ncube owenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA.
Liqiniso elikhulu elikhulunywa yizisebenzi ukuthi abaholi bathwele nzima nxa uqathanisa lalokho abakwenzayo. Njengamatitshala nje basebenza nzima okunye okumangalisayo, kanti-ke wonke umuntu intuthuko angabelayo, ukufunda angabelakho noma kungaphi emhlabeni yizandla nomcabango katitshala.
Uncube uthi balomsebenzi omkhulu ababalisi kuntuthuko yabantu hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele.
Kodwa-ke nxa useZimbabwe utitshala uhlupheka kakhulu okwedlula bonke abantu, umsebenzi wakhe kawuhambisani nalokho akuholayo. Ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende akulungise khona lokho, amatitshala ahole ngendlela efaneleyo, hayi lokho esikubonayo. Kwamanye amazwe baholiswa ngendlela enhle kakhulu kodwa lapha bayizichaka, akulungiswe khona lokho.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary ne-secondary umnumzana Thawungana Blessing Ndoro utshelela umsakazo ecingweni ukuthi bayabanakekela kakhulu ababalisi njalo beqakathekisa umsebenzi abawenzayo ukuthuthukisa isizwe. UNdoro kodwa uthe akenelisi ukuthathwa amazwi ngalolu daba ngoba ube uhambo echayela imota. Usuku olwe World Teachers Day lunazwa emhlabeni jikelele mhlaka 5 Mfumfu minyaka yonke, njalo lwaqala ukunazwa ngomnyaka ka 1994 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano ese recommendation concerning the status of teachers luhlangothi lwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba olubona ngezemfundo olwe United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO kanye lolubona ngezisebenzi olwe International Labour Organization ILO ngomnyaka ka 1966. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Teachers at the Heart of Education Recovery. Unkosazana Sukoluhle Ndlovu, umbalisi esikolo sakoBulawayo, utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi ukunanza kwalolu suku kukhumbuza umhlaba jikelele ngokuqakatheka komsebenzi wababalisi ekuthuthukisweni kwenkokheli yakusasa.
Ilanga lokuthakazelela kusuku lwababalisi lo World Teachers Day lilanga elihle kakhulu yithi siyathaba ngoba siqhakathekiswa kanje ngoba sibona ukuthi umhlaba wonke nje jikelele umuntu nje ukuze aphumelele akwazi ukubala akwazi ukubhala udlula ezandleni zikambalisi. Siyalithakazelela leli langa lathi sikhunjulwe ukuthi into esiyenzayo iqhakathekile.
Awusitshela umbono wakho ngokuqhakatheka kwendikimba yalolu suku kulomnyaka.
Indikimba yolonyaka ithi teachers are at the heart of education recovery. Nxa sikhangele umbalisi, umbalisi simkhangele simbona ukuthi nguye inhliziyo yezemfundo. So ngalomnyaka sikhangele siyabona ukuthi ababalisi sebebuyile ezikolo and lapha abekhona ezikolo basebenza gadalala ukuthi bekhone ukuthi abantwana befinyelele kwezemfundo kulapho abalahlekelwa isikhathi eside behlezi endlini. Ikakhulu sikhangele ababalisi abasemaphandleni lapho abantu abantwana kade bengafundi ngesikhathi sokuvalwa kuvalelwa i-lockdown bamatasatasa yonke indawo ukuthi basebenze ukuze abantwana laba babambele abane abanye abantwana kade bekhona ukuthi banjani bafunde ngesikhathi se-lockdown ivalelwe i-COVID. So indikimba le iyangena kakhulu nxa sikhangele ngoba vele umbalisi usebenza ngokuzimisela efake inhliziyo yakhe yonke ukuthi umntwana wonke athole ukuphumelela.
Sikhangele inhlupho njengababalisi kwele Zimbabwe, ubona ngani liyenelisa ukuqhuba umsebenzi wenu kahle na?
Njengababalisi sinesifiso kakhulu sibili ukuthi siqhube ngesinono esiphezulu umsebenzi wethu, kodwa xa sikhangele umumo okhona lapha elizweni ikakhulu sikhangele uholo lababalisi liphansi kakhulu. Umbalisi vele uyehluleka ukuthi ahlanganise indingeko zakhe eziqakathekileyo okumele ngabe ulazo mihla le mihla. So khonokhena kucine kusenza umbalisi laye inhliziyo ingasabi khona ngoba ucabanga yena ukuthi umntanakhena amzele leyo akenelisi ukuthi aye esikolo ngoba useqothelwe imali yeschool fees ngoba ayimali ayiholayo ayikwani. Anje labona ukuthi engqondweni emqondweni wakhe akasasebenzi ngendlela enhle. So ababalisi vele balingi basenkingeni enkulu ngenxa yakhonokho. Njalo sikhangele esikolo akula imfanelo ezikwanileyo okwezenza ukuthi kuqhutshwe kuhle umsebenzi. Nxa umbalisi engela mfanelo ezeneleyo kuba nzima ukuthi kufundiseke esikolo. Sikhangele ngesikhathi se-COVID kathesi abantwana kusamelanga bahlangane. Uyathola kwesinye isikolo kulebhuku ugwalo oluyi-1 olokuthi lisetshenziswe ngabantwana abafika 45 eklasini. Kuba nzima ukuthi babuthanisele ebhukwini lona leliyana.
Mandlovu, ngeviki edlule sizwe umongameli wa kwele Rwanda uMnumzana Paul Kagame eshayela ihlombe ababalisi abavela kwele Zimbabwe esithi ele Rwanda likhangela ukuxhatsha ababalisi abavela kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi lingabantu abasebenza gadalala. Ukubona njani lokho?
Jabulisa kakhulu ukuza omunye umuntu ikakhulu ongumongameli welinye ilizwe encoma ngokusebenza gadalala kwababalisi beZimbabwe. Thina kithi lokhu sikuthathe njengento enhle njengababalisi ukuthi hawu kulabantu abawubonayo umsebenzi wethu omuhle lo ongake siwenzayo, kodwa into esizwisa ubuhlungu ukuthi nxa abanye umuntu owaphandle ebona ubuhle bethu kodwa thina abakithi abakuboni konke khonokho kusizwisa ubuhlungu. ngoba iholo esilitholayo liphansi kakhulu singathi siyazama ukuvusa amakhanda sikhulume sokuthiwa isenze into engayisiyo so thina lokhu okukhulunywe ngumongameli weleRwanda into enhle mina ngakhuthaza ababalisi abalesifiso sokuthi bebone indawo befundisa bengahamba bekhululekile asikwazi kodwa kunokuphambili okukhona ngale kodwa nxa umuntu elincomile kutho ukuthi ulifisela ini ulibekele into enhle phambili
lo ke ngunkosazana Sukoluhle Ndlovu umbalisi wesinye isikolo sakoBulawayo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sithuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz kushortwave eZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abaphezu kwezigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili 2.3 million yibo asebehlatshwe amajekiseni wonke womabili kubika ugatsha lwezempilakahle umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo u-Alderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namhlanje emathuneni aweLady Stanley asedolobheni lakoBulawayo iningi lincome imisebenzi kamunye lisithi wayengumkhokheli oekhathalela uzulu wakoBulawayo lentuthuko yedolobho leli ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo
Umuyu Alderman Mpofu ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisithupha lasikhombisa i-67 esibhedlela sempilo ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane wezinso. Ube selesikhathi eside esebenza kukhansili yakoBulawayo ekubandla le-MDC Alliance elilunga leBulawayo Provincial Committee. Umgcinisihlalo wekomiti yabo Alderman uMnumzana Phineas Ndlovu uchasisa ukuba uMpofu wayengumuntu onjani.
Umuzi kaAmen ubungumuzi wabantu ube ngumuntu othanda umbuthano angahlala hlala ezibone sedinga abantu selungisa ukudla selungiseni abantu bahambe khona phansi lazeneze ezompolo zombangazwe zibe senzelwe endlini kaAmen khona phansi ube ngumuntu okhululekile ubuye ecouncilini hayi wayengumavula kuvaliwe wayekhuluma intando yakhe angathi into le kayifuni ungaphikelela lingazwanani awuza kudingela amanxusa uza kudingela amanxusa sibili imbono wakho bawudilize uphele ucina ungekho
umnumzana Deli Ndlovu u-Alderman wenkulumane uthi uMpofu ubemele iqiniso engavumeli inkohlakalo
indoda ebithanda idrobho lakoBulawayo kakhulu ebisisa ukuthi idrobho lakoBulawayo lithuthukise indoda eyayithanda ukuthi konke okukhuluma kuwe liqiniso indoda eyayisithi kayifuni izinto zamanga yona into zamanga kayingeni indoda ebinganyeyi ebingakhekhelezi umuntu ebesithi nxa into iyisola ithi lokho ngiyakusola ngoba ngiyakhumbula besithi umonda nxa ukhansile mina ngikhona ukhansile kodwa lokho kwenzakala angivumelani lakho i-corruption asiyilise nini ma-Alderman so yindoda ebifisa ukuthi abantu bonke besebenze ndawonye
unkosazana Thabita Khumalo uthi ibandla le-MDC Alliance lilahlekelwe ngokubhubha kukampofu umnumzana Ephraim Ncube omunye njalo wabo Alderman ukhala ngokuthi akula nzuzo abayitholayo kukhansili yakobulawayo.
Ipenjeni silazo yizo zona ezeindustry lapho engake ngasebenza khona. Khathesi ngihlezi angila plan yokuthi isurviving yami ayithokele. Abantwana bami bathwala nzima, ngidla nzima, ngiphile nzima konke. Even irent ngithwala nzima. Kodwa ke besithi engxenye kungangena amakhansili amatsha ngenxa yizinto zizatshintsha. Sibona kakutshintshe kuyinxa yokuthi kukobulawa ngamakwazi akutshintshi lutho vele.
U-Alderman Amin Mpofu wakhethwa ukuba ngukhansila ka-Ward 2 ngomnyaka ka-2003, waphinda njalo wabuyela kuleso sihlalo ngo-2008 kusiya ku-2013. Ubemele ikhansili kunhlangothi ezehlukeneyo ezigoqela i-Local Authorities Pension Fund Board of Trustees ngo-2003 kusiya ku-2004, iBulawayo Metropolitan Province Development Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, i-Urban Councils Association of Zimbabwe Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, iBulawayo Twinning Committee ngo-2008 kusiya ku-2009, kanye le-Urban Councils Workers Union ngo-2008 kusiya ku-2009. Wakhethwa ukuba ngu-alderman ngomnyaka ka-2018, uthiye abantwana abane. Inkonzo yokugcina yokuvalelisana lomuyi yenzelwe e-amphitheatre, iqoqwe ngabe-council yakobulawayo bendawonye labe-MDC Alliance. Ngemva kwalokhu, wasasiyabekwa emathuneni awe-Lady Stanley Cemetery. Ngenyanga kaMabasa, umuyi waxoxa lentatheli zomsakazo owesayithi lapho aveza khona ukuba ulwisana lomkhuhlane wezinso njalo lokuthi useleminyaka elomkhuhlane njalo wechukela. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo yebo yebo, mthoka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela mavideo onke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus esikolweni. Sixoxa njalo ngosuku lwe-World Teachers Day olulandwa minyaka yonke mhlaka-5 Mfumfu ngenjongo yokuqakathekisa umsebenzi yababalisi. Zulukandaba lingakhutshwa yilolu hlelo, lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Amabizo enkokheli yamazwe omhlaba abezombusazwe kanye labezemidlalo abadumileyo ama-popstars bakhona kuluhlu lwenkulungwane lenkulungwane zamagama abantu abanothileyo abafihla inotho yabo ngendlela ezehlukeneyo zenkohlakalo ukuze benqabele ukubhadala imithelo besebenzisa amankampani awebizo kuphela angela msebenzi okhanyayo awenzayo. Lokhu kuphume kudaba oluphumise imfihlo yezigidi lezigidi zezehlakalo lezi olwePandora Papers. Phakathi kwalaba bantu kulomongameli Ilham Aliyev wele Azerbaijan ufihla inotho yakhe lemuli yakhe. Phakathi kweminyaka elishumi lanhlanu edluleyo, imuli ka-Aliyev labangani bakhe babethenga lokuthengisa izakhiwo kwele Bhilithane ebiza izigidi ezidlula $500 million, $544 million. Inkokheli yeZimbabwe layo ikhona kulolu luhlu lwePandora Papers olwenza leli lizwe lilahlekelwe yimali eningi yakwamanye amazwe engabe itholakala kumithelo kuzehlakalo zenkohlakalo nokuphunyiswa kwemali okuphambana lomthetho. Kungwalo ezePandora Papers ulosomabhizinisi owaziwayo weleZimbabwe uBilly Rothenberg, uMartin Rushwaya lamankampani abakubutho ababikwa bephumisa imali ngendlela ezibambana lomthetho njalo okwenkohlakalo. URushwaya ubikwa wabumba inkampani e-Great Gem Corp, wayibhalisa kwele-Seychelles ngomnyaka ka-2010 encediswa inkampani yamagqwetha yakwele-Russia. Omunye njalo oweZimbabwe ovezwe kulezi ngwalo uMnumzana Gray Mashaba, obikwa kunguye umqondisi wale inkampani waphiwa isikhundla saphezulu kubutho sokuba ngu-Major General ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018. URushwaya ubikwa wabumba inkampani le ngesikhathi eleZimbabwe ilobelana isivumelwane lenkampani yakwele-China e-Anjin eyaphiwa imvumo yokwemba amatshe aligugu amadayimana kumarange. Ingwalo lezi ezePandora Papers zalotshwa zinhlesele zindaba ezingaba ngamakhulu ayisithupha ezivela emazweni womhlaba ziloba ngenkohlakalo eyenzakala emsebenzini kwezemali egoqela inkokheli yamazwe womhlaba, abakwezombusazwe, ohulumende, abadume kwezemidlalo yokulingisa, abanothileyo abaye befuna ukucatshisa inotho yabo ukuze bengahlawuli imithelo emazweni abakuyo nabanye.
Obesithi umnotho welizwe uzakhula lonyaka ngoba izulu line kuhle ubikwa esesithi akusoze kube njalo. Ibhanga lesizwe le-Reserve Bank lithi silinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sizakhwela sifike kusilinganiso esedlula okungamachumi amahlanu ekhulwini i-53%, khona bekucatshangelwa ukuthi siza kuwa ngesilinganiso esingamakhulu amathathu lanhlanu i-35%. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwe-Zimstat lusithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali engamadola emelika angamakhulu amane lasithupha $460 ukuze yondleke okwenyanga yinye. Ingcweti kwezonotho zithi udubo olukhona kwezombusazwe lomnotho elizwe kubangelwa yokungatholakali lula kwemali yakwamanye amazwe lapho etholakala khona ilesi sindo esingayisiso seqiniso. Enye yalezi ngcweti umnumzana Masimba Kujera uthi mpela imali yakwamanye amazwe iyakhathaza ukuthola ngesilinganiso esiyiso. Ngesizwe imbono yakhe.
Ngokubona kwami i-foreign currency lokhu ihlupha lapha eZimbabwe ngoba uzananzelelo ukuthi uhulumende ubethe abantu makhaza bayakwanisa ukuthi bayazithathela i-$50 ngeviki kumbe i-$200 ngenyanga. So sokulabantu abathatha leyo $50 bazame ukuyoyithengisa emkambeni yensitha. Kubangelwa yikuthi khathesi abantu bafuna ukuthi benze imali ngesiphangiphangi. Kodwa kukhanya njengani i-RTGS rate foreign currency khathesi iyaqonga. So abantu baye befuna ukuthi babe le-Zimbabwean dollar. So i-difference leyo eyama rates iyo enza ukuthi abantu bezame ukuzithengisela imali leyo uze bazuze i-RTGS eningi. So kumele uhulumende azame yonke imizamo yokuthi ehlise i-rate emkambeni le-ANCPA ukuze ibe duzane le-bank rate ukuze abantu bengahambi uyozithengisela izimali abazithathayo. Ulawa ama 50
usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu yena uthi intengo yempahla ibangelwa ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ikuwoda impahla ngentengo ephezulu yomkambo wensitha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi intengo yempahla iyakhwela mahlayana ngoba osomabhizimusi bagcina bethola imali yakwamanye amazwe ekuwoda impahla ngentengo ephezulu emkambo wensitha.
Intengo yokudla lezi impahla ezitolo iqhubeka ikhwela isiya phezulu. Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi-ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1. Ikanti-ke lona vele idola-ke emkambo omnyama-ke lezi ndaweni eziningi $1 is 130 pound. So kona loku tu hulumende kabambe ngamandla bezitolo abathembisa kubabopha nxa bengalandelanga ukufuna ikho kwenza ke intengo ikhwele ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi ke ngedola kungabangayitheswa icala lokuthi ke i-exchange rate yabo kayihambelani likahulumende ikho kwenza bakhweza.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ikhuthaza uhulumende ukuthi aphume mgceke ngomumo wezenotho ngoba yena ehlala esithi ususiba nganeno kodwa lokhu kungakhanyi ngoba abantu balokhu bedubeka. Ukwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphuthe imidlalo yezibaya kumncintiswano weCOSAFA Senior Women's Championships lisendaweni yesibili ngemva kokunqoba elikwenze eleBotswana nge-3-0 namhlanje emini. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umdlali ushoshe igoli lokuqala eliqembu leMighty Warriors ngoprivilege Mubhethi ongeyokhethwe ukuba ngumdlali wedlalo wokudlula abanye bonke. Ekhulume ekupheleni komdlalo lomdlali uveze ukuthokoza okukhulu ngendlela yena leqembu abadlale ngayo.
Ngithabe kakhulu njalo ngithanda ukubonga abanye bami ngoba bengekho ngabe angenelisanga lutho. Ngibonga njalo lomqeqeqethi wami ngokungithemba.
Abanye abasehlele iqembu leMighty Warriors ngi-Emaculate Msipha kanye noRudole Shamba. Iqembu leMighty Warriors belikuSpice Star Group indawonye leBotswana, South Sudan kanye leTanzania. ELeTanzania yilo liqede imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwengalane lemiklomelo yithibamu nomunye ngemva kokuba linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emithathu. Iqembu leTanzania linqobe leSouth Sudan nge-3 kanye. Iqembu leZimbabwe liqede lemiklomelo yesithupha ngemva kokuba emdlalweni walowesibili linqobe leSouth Sudan nge-2-1. Kulezibaya ezintathu njalo amaqembu azaphutha ehlezi esiqongweni yiwo azadlulela kusigaba esilandelayo ndawonye neqembu elizabe lihlezi endaweni yesibili elilemiklomelo eminingi kulamanye asesimeni esifanayo. KuSpice Star Group A iqembu leBanyana Banyana eliseSouth Africa yilo lifinyelele ukuyadlala kusigaba sesemifinal ngemva kokuqeda imidlalo eliphezu kwengalane, ikanti kuSpice Star Group C kuzakwazakala ngolwesibili ukuba yiliphi iqembu phakathi kweZambia leUganda elizaqeda lisesiqongweni nokuthi yiliphi elizabe lisendaweni yesibili elizadlulela phambili. Iqembu leMalawi lisendaweni yesibili kuSpice Star Group A ile miklomelo eyisithupha njalo lihlohle amagoli ayisithupha lahlohlwa kane. KuSpice Star Group B iqembu leZimbabwe ile miklomelo eyisithupha njalo lihlohle kahlanu lona lahlohlwa kane. KuSibaya sika Group C iqembu leZambia lihlezi phezu kwengalane ile miklomelo eyisithupha njalo lihlohle amagoli ayi-9-2 lingazange lihlohlwe. Kuthi endaweni yesibili kule qembu leUganda ile miklomelo emine njalo lihlohle kahlanu lahlohlwa kanye. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe uSithethelelo Spanda uthi sekule ngqubela phambili ekudlaleni kweqembu lakhe lona elihlale isikhathi eside lingakhabi ibhola ngoba ezemidlalo besimisiwe kweleZimbabwe ngenxa yobhubhane
lwe-COVID-19.
Size lapha sithundubele ngoba silesikhathi eside singadlali kodwa besilokhu sisiba ngcono ngokuhamba kwemidlalo njalo kulo mdlalo wesithathu konke kuhambe ngemfanelo. Thina vele le midlalo siyisebenzisa njengethuba elokulungiselela umkhankaso wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngoba yilo lodwa ithuba esililalo njengeZimbabwe.
Iqembu leMighty Warriors lizadlala leli eSwatini kusigaba sakuqala esomncintiswano we-2022 Africa Women Cup of Nations njalo ihlandla lakuqala lizadlalwa mhla zingama-20 kuyona le inyanga kaMfumfu esikolweni iHarare. Ngomncintiswano we-2022 Africa Women's Cup of Nations uzaqoqwa lilizwe leMorocco ngomnyaka ozayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ababalisi bamanyane labamanye amazwe ukunanza usuku oluqakathekisa umsebenzi wabo olwe World Teachers Day bekhala ngobunzima ababhekane labo. Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo u-Alderman Amen Mpofu obhubhe ngolwesihlanu ubekiwe namhlanje emathuneni aweLady Stanley koBulawayo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.